Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kumpalakazi 2022 igama lami nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili intathelizindaba ephatheke kumkhankaso wokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe uHopewell Chingono uphiwe umvuzo we-International Anti-Corruption Excellence Award kanye labanye abaqhuba umsebenzi ofanayo emazweni abo abayisikhombisa. Sokutholakale isidumbu seshumi lanhlanu emfuleni uDukeskay kwele South Africa lapho kufele khona amakholwa agoqela isizalwane seZimbabwe ngesikhathi zibhabhathiswa. Ayaqala ama-quarter finals emidlalo ye-FIFA World Cup kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intathelizindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe uHopewell Chingono uphiwe umvuzo we-International Anti-Corruption Excellence Award kanye labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo abayisikhombisa izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al-Thani njalo usebenza ebambisane le-United Nations. Abanye abaphiwe lomvuzo loChingono bagoqela uSophe Williams Elegbe owakwele Bilitane, uErnesto Savona owe-Italy kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lomvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla ze-United Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda, uMnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Abahlengi bakwele South Africa vathi sebethole isidumbu sechumi lanhlanu 15 emfuleni uDukeskay eJohannesburg lapho kufele khona abakhonzi abagoqela abeZimbabwe ngomgqibelo ngesikhathi bebhabhathiswa ngomprofeti wabo ovela laye eZimbabwe obikwa edingwa ngamapholisa. Kubika uThuso Khumalo.
Langamanzi eliwa emfuleni uDukeskay lapho okuphelele khona abakhonzi abalitshumi nesithupha abebebhabhathizwa. Lo mfula udabula phakathi kwamalokishi abalisa iNorthbank, iSandton, iBrandon ne-Alexandra. Omunye wabebengxenye yequlaleli ebelibhabhathizwa, uMnumzana Dumisani Leya, osinde kulingozi, ukuthi iqula labantu abafika amatshumi amane leli bekungabantu nje abebezodinga usizo olushiyeneyo umprofeti weZimbabwe uKhandi Khube owaziwa ngabalandeli bakhe ngokuthi uMvundla.
Ngomgqibelo sisuke enkonzweni ekade siyibambele eLinksfield entabeni. Seza lapha ngoba bekulabanye akade bephunyelwe isporofiti sokuthi kufanele bayodlula bengenise emanzini. Sananzelela ukuthi kuthi ukuthi umfula uyangenisa ngaphezulu le oqala khona. Washo umfundisi ukuthi abantu abaphume emanzini. Manje besinabanye abangathi basasebancane njalo kade beqala ukuthi kuthe bayengena emanzini. Balela ngoba yibe kade besekufineni ngangapha okuphunywa khona. Bama isikhathi kwaze kwaba amanzi akhuphuka abaphezu kwenyawo ethuzane namadolo.
UMnumzana Ndleya uchaza ukuthi kwenzekeni ngesikhathi abakhonzi laba bethathwa ngumfula.
Kwase kubuya ke ugatsha olubuye lamanzi. Yilolu ufike lwachaya abantu bawela emanzini. bangena ngalapha emfuleni bahamba namanzi omunye owele emanzini ngudadewethu ongelamali kodwa uthe efika ngaphambili waba nenhlanhla ngoba bekulabantu beJohane Masowe yibo abamkhiphileyo bebesenza okwabo nabo ngani ngaphansi komfula kodwa ngeshwa ke abanye abalandeleyo kugoqela lo mfundisi abazange bebe nenhlanhla leyo umfundisi uze wayabambelela isihlahla ngaphambili nomunye umama layo ubambelela isihlahla ngaphambili omunye usisi abamthole ebambelele isihlahla ngaphambili bamelele abosizo oluphuthumayo waze washona bemkhanyela
lesi senzo sesilethe enkulu intukuthelo kwele South Africa abanye besithi kudala bexwayisa ngemisebenzi yabaprofeti abadabuka kwamanye amazwe isizalwane seZimbabwe umnumzana Gaya Majahana ngomunye wabasola umfundisi
nguye odonsele abantu emfuleni angazange alandele ama safety procedures sizoba enhlekisa ke ebantwini bedudula uma kunje abantu sekumele beme ukusontela emahlathini ngoba lokhu kufaka impilo zabo engozini
kodwa ke elizwini elethulwe umprofeti uMvundla ehlelweni lokuxhumana olwe WhatsApp uchaza kabanzi ukuthi lesi sehlakalo senzeke njani
akuzange kube nezulu elanethayo bazalwane akuzange sithole umfula ugcwele unamanzi safika sathola nje umfula ufana nensukwini kwakunabanye vele sesibathole vele labo befaka abantu emanzini thina sithe sifika sisima nje baleni singakakhuleki nokukhuleka kwavele kwawa amanzi ngapha langapha kithi sifaka phakathi kwaza nenkalakatha esihlahle sakuya sesizophusha abazali siwakuyisela kwakunamanzi amaningi khona ahlazi amanzi ngobuningi angakhontrolekiyo vele angakhontrolekileyo anzange kubone lokhwana empilweni yambazalwane
isikhulume senkampani yosizo lwesiphangiphangi i-emergency services unkosazana Xolile Khumalo uthi phakathi kwabathethwe ngumfula womgqibelo isidumbu sosane olenyanga ezintathu yiso esingakatholakali
Namhlanje i-team yethu ye-search and rescue iqale eLiyoko prison which eseSunning Hill base behla njalo ngomfula baqala ku-Sand River baqhubeka njalo baya lapho u-Sand River uhlangana khona no-Yaske River baqhubeka njalo behla baya e-Grace Point Church okwamanje i-team yethu ibingakatholi imzimba ibingakatholi lutho kodwa bayaqhubeka ngophenyo lwabo
kusenjalo inhlanganiso zezenkolo sezikhuthaza abafundisi ukuthi bachane lomkhuba wokubhabhatizela abantu endaweni ezingaphephanga ezingaba yingozi amapholisa wona athi aphakathi kokudinga umprofeti Mvundla ukuze aphendule imibuzo thize alesehlakalo Melesto 7 ngisemfuleni uyaskei eSandton eJohannesburg kwele South Africa ninguthuso Khumalo
Izakhamizi zebulili ma-East ePlumtree sezisole kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga kona kuyizo izakhamizi ezakha ikliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe lakwe leGermany uChiwenga ubekhatshwe ngumeli webulili ma-East edalele parliamente njalo engumphathi ntambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-TRC emathebeleleni South umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community ncedisana ne-diaspora saba loncedo kakhulu sagcina sithole idona from i-German yibo abasincedisa kakhulu ikliniki zehama lemtshina konke last month bafikile bazeyihanda over ama-German then bayehanda kubaba induna yethu chief ukambo yayimele sivulwa zange savulwa ngoba u-MP ubaba uNdlovu wayengekho wayese-Egypt bele sebenza babehambe la ngawo so saba le solo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister we-tourism i-committee iyahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisana ngakho indlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siyakhi clinic le sathola ukudla amadonation ngokudifferent bantu kwaba lenkomo ezimbili ezihlatshiweyo sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende eprimary yakogamu sesimanga lasifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma different places kuma district amanye kodwa simazi lesithola ukuthi bonke bagqoke iregalia yezami kodwa iclinic yakhiwa icommunity abantu behlangene wasukuma wakhuluma unqobizitha Ndlovu okusimazele unqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa wasekhuluma ukuthi sephakami uvice president uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isindebele wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama inyama iqedwe ngamasotsha iqedwe ngabantu ababuya khatshana izakamizi zecommunity abayibo abayakiklinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho sithengase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulalesikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingani abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebethaya amatoyitoyi pasinaningi pasilobani engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemajinge abantu besinotsi abantu bentoni abantu begoba amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso bayathile basebenzile abantwana bankulunkulu into abayenzele ezana balangani even isibi lamanye amamemba ezana bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lokhu
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo, ngumgcinisihlalo webandla le-TCCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulili ma-East edale lephalamende, umnumzana Mangaliso Ndlovu. Ezinye inhlanganiso zamakholwa esiKristu zithi azivumelani lekhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana iZimbabwe Gender Commission iyona ethi ifuna amabandla ezokholo alawulwe nguhulumende ngenxa yokwanda kwamacala okudlwengulwa kwabantwana emasontweni. Zithi ukulawulwa nguhulumende akutsho akukho kusisekelo sombuso welizwe i-constitution. Inhlanganiso lezi zithi umthetho kumele uqinise isandla kulabo abamasonto akhuthaza ukwendiswa kwabantwana kanye labadlwenguli athi ukuthi kuthwaliswe bonke abakhonzi gadalala. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Akudingeki ukuthi uhulumende alawule amabandla ukwenzela ukuthi asebenze eminye imisebenzi yabo. Into edingakalayo ukuthi imithetho ekhona eZimbabwe, imithetho eyabe ibekwe isekelo sombuso, imithetho evele ikhona esetshenzwa ngamapholisa elizweni lakithi. Akudingakali ukuthi ngumuntu vele church kumbe umuntu ngumuntu nje kazani. Into yokuthi umuntu eyendisa umntwana engaphansi kwemithetho engavunyelwayo kumele kube yindaba eba yi-criminal case yokuthi umuntu angabotshelwa yona. Ngakho-ke ukusebenza amabandla asebenza izinto eziningi-ningi ezehlukeneyo, yikho uhulumende engawalawuli ewayekele ukuba enze imisebenzi yawo eyehlukeneyo, lokhu ngokukodwa kuphela. Ngakho-ke lokhu kulula ngenxa yokuthi kuvele kulemthetho ebopha umuntu oyabe senza ukuganga okunjengalokho. Ayisonto kokuthi engathi sethi ngathi ibandla lonke selingaqalisa ukuthi ikhulumende sefuna ukubona ukuthi lisebenza njani ngenxa yendaba eyenziwa ngabantu ababe senza ukuganga. Ngakho lokhu nje umuntu yake ganga akudingakali ukuthi kimithimbe umuntu wechurch ungayegangile khonapho kabuthe njengomuntu oyenza ukuganga oyake emele lo mntwana osesemncane kumbe mpisa umntwana osesemncane ekhiphe umntwana esesikolo abavothi lekusetshenzwe ngaleyo ndlela. Akudingakali ukuthi mbuvele echurch kumbe uvela ngaphi. Ngakho-ke ukusebenza kwamabandla yikho uhulumende ngathi isikhathi sonke lesi uyekele amabandla enza umsebenzi wawo engalawulwa nguhulumende ngenxa yokuthi amabandla enza izinto eziningi. Yibo abalezikolo, yibo abalezibhedlela, yibo abakhangela ukuthi ngamasonto kumbe ngemigqibelo babe sebenza impilo zabantu. Thina singaphansi komthetho siyawulandela njengamabandla. Lalabo amabandla abanye ama-church abengakwenzi lokhu isikhathi esiningi uzafumana ukuthi abaningi babo abakho lakuzinhlanganiso ezisebenza la mabandla wonke. Ngakho-ke amabandla ayakwanisa ukuzikhangela nokuzilawula wona wodwa kadinga omunye umuntu ukuthi azafake imithetho ukuthi asebenze kuhle.
Kodwa kuyehlula khonokho sibanda ngoba nanko amanye amabandla akhona kulo mntwana lo owabhubhayo ebeletha owayele minyaka elitshumi lanhlanu efihliwe khona ngale ndaweni yabo engcwele eManicaland kulomnyaka odluleyo akula muntu wabotshwayo.
Udubona ukhona nje ukuthi abantu laba abamabandla njengokukhuluma ukuthi amabandla alenhlanganiso ezehlukeneyo lawa amanye amabandla esathi ama-African Independent Churches balabo uDasiza inhlanganiso ezibakhangelayo esebenza nabo kulabanye aba-under i-EFZ labanye abandi Council of Churches lamakatolika andi Zimbabwe Council i-Catholic Bishops Conference. Ngakho nxa kulo dubo ngalawo mabandla yakhona ngale udubo lwesibili olukhona ukuthi abepolitika bayakhathesi ngezikhathi zokukhampeyina basebenza lawo nalawo amabandla okhuluma ngawo. Ngakho kuba nzima I think ukuthi sometimes amapolisa abophe abantu. Ngakho abantu be-gender commission abayekhuluma lamapolitika ama-politicians avele esebenza labantu bona lawo ukuthi kathi isebenza labo njani abantu besenza ukugaka konke khonokho abathiya amabandla asebenzela kuhle belanda amabandla wonalawo abazele besebenza lawo ayiwayenza izinto zonezo.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso emela amasonto esiKristu achiyeneyo iZimbabwe Christian Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ezinye izikolo sezihlele inhlawulo yama-school fees zisebenzisa isilinganiso sedola lemelika esomkambo wensitha okuyinto uhulumende athi akumelanga yenziwe. I-Chronicle ivika ngekliniki yakogampu ye-Plumtree eyakhwe izakhamizi evulwe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga izolo. Inkundla yeZimlive yona ithi sokuqhamuke ingxabangxoza phakathi kwenkokheli yebhanga le-Tetrad Investment Bank okubangele ukuthi wabephethe isikhundla sikamgcini sihlalo webhodi yaleli bhanga umnumzana Apoline Ndorukwigira achiye umsebenzi buthumuthumu. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani basakazi bakwa-DTV nalinjani lonke nje. Hayi lo ncubo okhulumayo wesigabeni selibhani. Eyi, sinokudana okukhulu ngamalunga e-TPC lathethe imali le ku-government. Kodwa esikwaziyo kuzenzakala. Nanxabe bebuka abanye bethi ku-right, abanye bethi ku-wrong, abanye bethi ku-right. Kodwa esikwaziyo ukuthi abantu babahlale belindile ukukhetha amanye amalunga amatsha. Laba bantu vele lanqambi babengazi mbi babekwazi sebejoyinile ibandla le-ZANU-PF. Ende kodwa futhi babekwazi ukuthi abanikazi abantu babo lephathi yabo kayifuni ngoba nanku bayithatha bazithulela. Into ezenzakalayo ukuthi iZanu sesibonile into yayo yonke eyenzayo abantu bangasola kayiphumeleli ngoba kuyabe kungabantu babo abeZanu ababetshontshile leyo nto. lapha imali le ingasibhadalwa sithatha isikhathi sekubhadala sesifikile amalungezana asoze ebhadale laba bantu abasoze bevume ukuthathelwa kumbe zinkomo zabo kumbe iproperty yabo okusalayo ukuthi bazajoyina izanu PF ukuze bengathathelwa izinto zabo.
Salbonani kustudio 7 labasakazi, ngithi ngibeke nama magama athize mayelana lepolitiki yakithi yaseZimbabwe. Kuningi impela engibona uhamba nxele lapho ikakhulukazi kuma opposition parties ayagcwelana, kuyathethiswana, kukhulumiswana kahle. Engicabanga ukuthi ngikubona nje kungenamsebenzi. Into edingakalayo ukuthi kuhlonitshwane nje ngoba ngizwa ney'ngane ey'ncane sezidelela abantu abadala. Into efunekayo ukuthi mangabe wena usola elinye ibandla ungathukani emsakazweni, wangcono lithuke ekhoneni lapho ungeke uzuzwakale khona uzwe umhlaba wonke, ngoba manje lokhu yikho kwenza ukuthi iZimbabwe le ipolitiki yakhona singabonakali njengabantu abahlelekile emakhanda. Into edingakalayo ukuthi abantu bebambane kuvote kukhitshe iqembu elibusa elililona elenza abantu behlupheke ngale ndlela esihlupheka ngayo. Akusizi ngalutho ukuthi uzoqake i-opposition like uyathukwana uzumuntu esekhuluma ngokuthi imali engaka uyitholanga wena wethole lokho akutsho lutho loka.
Salibonani, salibonani, salibonani alibingelela olibingelelayo iseBotswana. Sibongile. Mina ngibona zakhuluma ngephezu kwakhonokho okwezokwegugurawundi ngimncane sivili yetini kodwa hhayi into eyenzakalayo kubuhlungu ngoba kunje lathi salahlekelwa kunje sikhulu ogogo esingakazi sikhulu okhulu singakazi uzokuthi awukhulu wakho bamgqekela lapha ugogo wakho wabambulalela lapha so khona kuyana kunje lathi kakusijabulisi kakusichelesisi ngoba kunje sikhule singalaba singela zihlobo zethu kungasi intando kankulunkulu kuyintando yomuntu. So ukuthi khonoko ukuthi bona bethi kuzokhunyiswana umlotha ukhunyiswana umlotha ngasizathobani ngadlela bani ngoba kunje akekho umuntu ongabisela omunye umuntu akekho ongabisela umuntu umuntu kabhadaleli waye mabefuna ukuthi bona kukhulunyiswane bebisele bonabo abantu ma kuwukuthi abantu sebebhadalwa kungafa umuntu kwanisho ukuthi umvuse kabavuse izihlobo zethu ezahamba ngentando yabo sizibone lapha yikho ukuze kukhulunyiswane kuxolelwane ngoba kunje kubuhlungu ukuthi ukhule ungela mzali ebulawe ngumuntu kuhle ukuthi kunje ngithi kanye labazali unkulunkulu kungiyoba bizayo ngesikhathi sakhe hathi ukuthi umuntu ebulala egqibele abanye abantu bephila ezithule zwi umuntu egqitshelwa ephila umuntu ayebuya namhlanje athi kakukhulunyiswane kukhulunyiswane nani khona.
Siyaphila linjani kwangabe kustudio 7 bonke abasakazi bekastudio 7 ngiyalibingelela ngegama lenkosi ngithi amen khona ngapho. Hhayi inkosi libusise, hhayi ngabonga, ngiyabonga, ngiyabonga inyuzela ngipha zona angani lingahlala lokhu elimphosela nje izinyuzi khona ngiyakuzwa okwenzakalayo ezimu lapha ngoba yeyi izimu redi kutshela okunye okungahambelani lalokho okukhulunywa istudio 7. Hhayi ngabonga bakastudio 7 ngiyabonga kakhulu ukuze sihlale siqapha indlebe sizokwenzakalayo ukuthi kuhamba njani. Ngalibi ngibulisa khwangapha e-America ingane inkosi ngalibusisa liphile ngegama likaJesu amen.
Salibonani, salibonani, salibonani balandeli nabalaleli kustudio 7 nabalandeli nabalaleli kustudio 7. Mina igama lami ngomuzi uPhola Nkomo ngiphuma ngasekhaya elipani. Baba okhuluma MRP MRP ungazi wayisola into yokuqala yokuqala endla unika yona ungayisoli yona vula amehlo ukhanyele uvula indlebe ukhanyele lapho ukhanyele khona ukhanyele ubuchopho uvule ubuchopho ubone ukuthi kwenzakalani. MRP ayinabungani nezanup ayinabungani lamabandla aphikisanayo. Umuntu okhokhela iMRP umuntu owazi sithi sonke senzani usazi sonke eyaphi khona tukhona ongeke wabuya lesithothi sakho futhi ufundile umba wafundanga yena akakudingi yena imbono yakho ayifakela phana mina ngesingamvela kulali 20 solar. Alright kakhulu baba ubuye kuhle ngoba vele izano isikhathi esiningi imibhesedi kumavoti ngabantu besindebele emarapi ngiyayitshayela izandla ngitshayela ihlombe yes yehlukanisa into ezine kakhulu elizweni ngoba kadesi abanye abantu sebekwanisa ukufaka ama-voice abanye abantu sebekwanisa ukubona imibono eminingi yiyo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ivika ngomdlali webasketball weMelika uBrittney Griner okhululwe etshele kwele Russia izolo ngemva kokuvalelwa phose okomnyaka. I-AFP yona ithi kubhubhe abantu abalitshumi 10 ekade besebenza lebutho lakwele Burkina Faso ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki abedlulise amalawulo. Kwezemidlalo, ama quarter finals emidlalo ye FIFA World Cup ayaqala njalo namuhla ngemva kokuhlaba ikhefu okwensuku ezimbili ezedluleyo. INetherlands izadibana leArgentina kuthi Croatia incikilane leBrazil. Kusasa khona iNgland izabhuqana leFrance kuthi iPortugal iqwaqwazane leMorocco. Okuyilolodwa ilizwe laseAfrika eselisele kulimidlalo. Sixoxa lentathelo yezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Hayi, Morocco isijabulisile njengabantu beAfrika nje lathi ukuthi ifew stage lesi sithokozile kakhulu. Kodwa siyabona iPortugal indlela edlale ngayo yabhidliza chaise 6 nje round of 16 labo. Siyazibuza nje kathi ukuthi hey into engayehlula iMorocco iPortugal sidlala Morocco hayi hayi indlela edlale ngayo ayisithokozisa ngoba iMorocco layo ngani ingatshaywa ngendlela yona leyana. Hayi, iPortugal ikhanya nganiqinile. Ikhanya nganiqinile kodwa iMorocco balesibindi. Balesibindi, I think basitshengisile nje ukuthi they can do anything. Hayi, bengayenza anything nje, hayi bengenza nje loba yini. So ngithi iPortugal ingawina kodwa hayi iMorocco angeke ngiyivalele phandle. Layo ingatshaya. England neFrance, hayi iFrance ngiyibona inqoba laphana. England sijayibukela nje lama-stars abaningi ngoba iPrelie yesiyaziyo ye sijayibukela kodwa hayi nembonayo iFrance idlulela phambili. England nje ingazama ukuvala kodwa siyazi ukuvala kwabayo. Ingabaletha imatakayo hayi England angiyibone siba phambili. I think France iyeqhubekela kona.
I-Croatia yona idlala le-Brazil kuthi i-Netherlands izanqikilana le-Argentina. Ubona izala nkomoni lapho?
Mbona lapha i-Brazil le-Croatia, hayi ngibona i-Brazil idlula. Ngambona ukuthi ngama hayi. Ngasenzela izimanga i-Croatia kodwa hayi. Ngibona i-Brazil idlula hayi. I think Brazil is much stronger than Croatia. In the way they've played since the tournament qala Brazil long foot with Croatia. I think yes. Any Netherlands Argentina lapha yikho lapho kunzima khona. Amaqembu amabili abedlala angeke uthi kulelinye ngcono kulelinye. Kodwa hayi I think uMessi uzavuka at this stage. It's a critical stage for him ngoba iyaphela i-World Cup. I'm sure this is his last World Cup and ungadlula le chance akasayibambi futhi uyayifuna. I'm sure he'll try by all means ukuthi azame ukuthi avuse abantu abafana bakhe laba abadlala labo ukuthi bamphakamise la bangene kufinali njalo bayithathe ingezo angazi kodwa hhayi ngibona i-Argentina ngani nganqo.
uJafet Mwele Dube intathelizindaba yezemidlalo bexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhombo lezikhona ezakusihlwa ngowafast 7. Mina lani kwanele okwaliviki sizadibana njalo ngomvulo ozayo olivalelisayo. Ngontungamili Nkomo, nkololo kwana wa Matukanduna.